No, like travel abone into abahlakaniphileyo thawula kwefisa abahlakaniphileyo town bazama zonke indlela ukuthi bayenza abakwenzayo, but indaba sikhuluma sixoxa sinje sisemthethwandabeni, so umthetho sizoncedisa ukuthi nithole back imali yami.
Sizwa kuthiwa base bebuza abanye besithi kathi vele uMande imali yonke leyo uyithethe ngaphi lokunye okunjalo, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Mina as a female musician ngihlala ngisitsho njalo ebantwini ukuthi iZimbabwe, for you to be able ukwenza izinto kufuze ube multi-talented, ungakhangeleli ukuthi uthole isinkwa sakho entemi yodwa. Ucreate ama-avenues amaningi, ucreate ama-income streams amaningi azakuphilisa, then you can survive. Mina as a musician, I'm not only a musician, I'm an entrepreneur. I direct in terms of Kangala. I make the beats that people see me wearing. I travel a lot to do buying and selling. As farmer, I'm a chicken farmer. So that question really people would ask, but if you see what I do every day, Monday to Friday, then you would not even want to ask that question. But the calendar on your lamuting it all a big malia.
Kuyathembisa na ukuthi uzayithola?
Loba kungaze kuthathe 20 years kumbe 10 years. UNkulunkulu lo esimkhonzayo kasosithutha uzangenela phakathi, because lawo ngamaginqo wami and nguye owayenginikile. So one or the other izaphenduka, kumbe izaphenduka singamadabudabu.
Manje
abaningi.
Ungathini wena nxa ukhangela okwehlela wena ukubana abantu balimuke njani, bangathemba abanye yini, kumbe likhona nje ongaliphostela abantu ngodaba lona lolu ukuze labo bangaziboni bephakathi khona?
Mina I would say ebantwini kufuze ukuthi ungabi njengoSandra othanda ukwethemba wonke umuntu nje, acabanga ukuthi wonke umuntu oxoxa laye oyenze ngani uyamthanda ndawoni laye, ngoba kungenze ngadiscover ukuthi hayi, ayisikho ukuthi wonke lo omthembayo kumbe lo ofaka ama-Peruvian kumbe ochaya ama-Pencil Hills uyi-locals ukuthi uyikho khona. So bomama labosisibami labodadewethu, whoever you approach kufuze ube very very careful, or whoever approaches you, and lingabulawa inhliziyo ngabantu abaliyenza njalo, bese becabanga ukuthi bengakwenza njalo uzehlule ukuthi usukume usebenzise umthetho ukuthi uphole okungokwakho. Sukuma nini, lingethuselwa.
Ye, utshilo phambilini lapho ukubana kukhona okuningi okubamba bambayo. Ungatshelani abalaleli isikakhulu nxa sikhangele umumo wezenotho elizwe ukuthi kumi njani? Kukhona yini ongakukhuthaza abalaleli okwakathesi?
Mina personal outfizulu liyana and liyana okuzwayo, asamenini ukusukuma kuningi wethu siyelima. Silime nini, and sisikhathini esibi kakhulu, but mina ngicabanga ukuthi ngendlela okuthi esisizwa sihlupheka kakhulu ngayo izinto esizisiya lapha ekulungeni, because ubaba wayele system yokuthi athi kimi ngezingungu sikhala kakhulu sizadabuka. Mina ngokuthi anytime any day, so ukuthi uhlale ukusystem koqakathekileyo ukhona lawo eduzane ukubona okwenzakalayo. So asikho khatshana, siseduzane lokuthi izinto zisilungile, but athethe oqakathekileyo ukuthi silime, sizame ukuyalima.